Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Elo Chris le tshana njani emakhaya ikuthi bana emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mungela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ngisukuthi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBritain bungani buyela sobungani buyakhula busiya phambili ngemva kokulwisana ekade sokubambe iminyaka edlula elithumi.
Iqula labo somabhizimusi bakweleBritane eliselizweni lihlangana lezi phathamandla zikahulumende libuzisisa ngamathuba ezamabhizimusi akhona njalo lifuna ukuzwa ukuthi ngubani ozathatha isikhundla sikamongameli Mugabe nxa sesukile embusweni.
Sesileminyaka phose engu-35 kodwa-ke asikabi lawo esingathi imisakazo yezigaba, yikho sikhuthaza uhulumende ukuthi nxa engashesha aphe uzulu imisakazo yezigaba iminyaka ungapheli njengoba wathembisa iminyaka emibili edlulileyo ukuthi lokhu kuzoyenzeka.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi avule amagagasi aphe abafuna ukusakaza bavule imisakazo yama-community radio stations. Kuwaza Friday lamhlanje intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomculi uThomza yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Iqula labo somabhizimusi bakweleBritane elifike elizweni kuliviki namhla lihlanganele eziphathamandla zikahulumende libuzisisa ngamathuba ezamabhizimusi akhona njalo lifuna ukuchasiselwa kuhle ngomthetho indigenization. Umphathintambo wendaba zezabelo umnumzana Ignatius Chombo uveze ngemva komhlangano wakhe lequla leli ukuthi bakhulumisane kubi ngemva kokuba amalunga aleliqula ebuze ukuthi umongameli Mugabe uzasuka nini embusweni kanye lokuthi ngubani ozathatha isikhundla sakhe. UChombo uthi osomabhizimusi laba kabalalungelo lokukhuluma ngendaba zombusazwe eZimbabwe. Iqula leli livele eSouth Africa lapho eliqhube khona omunye umhlangano leziphathamandla zakulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Umbonakalo mina khonokho ukuthi bakwanisile ukuphuma kweleBritain bayafika kweleZimbabwe bezama ukuthi babone ukuthi amabhizinisi angasetshenzwa njani, kutshengisa ukuthi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leBritain bungani buyela sobungani buyakhula busiya phambili ngemva kokulwisana ekade sokubambe iminyaka edlula elithumi. Kwande ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi osomabhizimusi baze basukume bavakatshele elinye ilizwe nxa kuyikuthi bebengakabona ukuthi sebefuna ukuthi benze amabhizinisi athize kulelo lizwe. Ngakho-ke ngibonakala mina kutshengisela ukuthi ilizwe leBritain selikhangelela ukuthi liqalise ukudlelana naleZimbabwe. Ngibona ukuthi uhambo lwabo lwamanje lanxa kuyikuthi lungeke luphumelele kumbe lube lempumela ekhanyayo esegcekeni kuleli ithuba, ngibona ngani sisiya phambili sizabona ukuthi ukuvakatshana nalokhu kuzala lokhu kusanda njalo kuncedisa ukuthi kube nokuvulwa kwamabhizinisi amatsha. Udubo njengilubonayo lolo lokuthi ngendlela yokuthi bakwenze lokhu manje kulokhu kuselo ukukhulumisana lokulwisana okukhona kuzano kutshengisa ukuthi abeBritain bazimisele kakhulu sokusalela izano ukuthi izama ukuthi banike ukuthula emicabangweni yabo.
osomabhizimusi bakwele bhilithane laba sizwa kuthiwa bebefuna ukuba kwazi kuziphatha amandla zikahulumende ukuthi elakusasa lezombusazwe limi njani, ikakhulu kudaba lokuthi ngubani ozathatha intambo zombuso nxa umgabe sesukile esikhundleni, lokuthi mhlawumbe vele ukhangelelwe ukusuka nini, ulubona njani lolu daba?
Ngibona ngani umbuzo lowo wabuzile umbuzo ozima kakhulu, ngoba phela kawandanga ukuthi uphenduleke kalula, njalo kube segcekele ukuthi kuzokwenziwa. Ngimala nje khona ukuthi kathi vele bona bengafanelanga bawubuze lowo umbuzo ngesikhathi esifana nalesi, bekufanele bamelele ukuthi babone kuqhutshekelwa kusiya phambili. Ngibona ngani mina ikungezwa nje abakwenzileyo ukuthi babuze umbuzo ofana nalowo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yincwadi yecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekwele bhilithane. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ele Zimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga le-World Radio Day. Iningi likhuthaza uhulumende ukuthi akhulule amagagasi ngokugcweleyo ukuze uZulu athole yonke imbiko afanele ukubana ayithole ngempilo. Kubika intatheli zindaba yethu uNothando Sibanda.
Lanxanje uhulumende nyakenye waphatha idale lalabo abadinga ukunikwa imvumo yokusakaza okulenzuzo ama-commercial radio stations ezigabeni ezitshiyeneyo, uZulu lokhu emelele impumela. Imisakazo kaZulu ama-community radio stations wona kuvele akukakhulunywa ngawo ukuthi azanxuswa nini ukuthi azodinga imvumo yokusakaza, lanxa u-section 61.3 wesisekelo esitsha sombuso esithi kulelungelo lokusungula imisakazo kungela kwenqatshelwa. Ukunazwa kwelanga le-World Radio Day lonyaka kuza amazwe omhlaba ekhangelelwe ukuguqula indlela imisakazo esebenza ngayo isuka kundlela yakudala e-analog kuyiwa kwenja e-digital, okumele kwenziwe kungakafiki untulukazi walonyaka emhlabeni wonke ejikelele. Inhlanganiso ekhangela ukuqhutshwa kokuhanjiswa kwembiko, ukusakaza kanye lokusebenza kwamaphephandaba, i-Media Institute of Southern Africa, Zimbabwe, ithi leli langa kumele lifuqe uhulumende ukuze athathe amanyathelo okubeka ama-community radio stations ayiwo alakho ukuhambisa imbiko lula lokunceda uZulu ukuthi akhulumisane lula, edinga indlela eziqeda udubo kwezemfundo, ezempilakahle kanye lokuthuthukisa indawo ikakhulu kuzigaba ezikhatshana lamadolobho. Umnumzana Nhlanhla Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso le, uthi sesiside isikhathi uhulumende ethembisa ukuthi uzalungisa udaba lokuletha imisakazo kaZulu, kodwa lokhu uZulu emelele.
I-radio itholakala endaweni eziningi. Uzathola ukuthi amaphephandaba kumele ube kwazi ukubala. Yikho ke lolu suku lwafakwa eceleni. Silezikhalazo njengemisa Zimbabwe. Sesileminyaka phose engu-35. Kodwa ke asikabi lawo esingathi imisakazo yezigaba. Yikho sikhuthaza uhulumeni ukuthi nxa engashesha aphe uZulu imisakazo yezigaba iminyaka ungapheli, njengoba wathembisa iminyaka emibili edlulileyo ukuthi lokhu kuzoyenzeka, singajabula kakhulu.
Ungwenya uqhubeke esithi njengenhlanganiso bakhuthaza njalo ukuthi uhulumeni achasisele uZulu ukuthi uhlobo lololutha lokusakaza i-digitization luchoni kuZulu. Uthi olunye udaba ngolokulawulwa kwezokusakazwa okuphethwe izingatsha ezithiyeneyo kulokuthi kuphathwe lugatsha olulodwa oluzenza imithetho ephatha zonke indlela zokusakaza okugoqela lamafoni asebenza ukubamba imisakazo.
Into ze-technology sezenze ukuthi i-radio nangwayo akusadingeki ukuthi ube lesigcingi se-radio. I-radio sulakho ukuyithola usebenzisa i-phone. Konke lokho sokumele kubuye kwenziwe ngihlangothi olunye. Uzathola ukuthi eZimbabwe okwe-cellphone kukhangelwa ngenye inhlanganiso kahulumende, okokusakaza kukhangelwe ngenye inhlanganiso kahulumende. Thina njengabemisa Zimbabwe sikhuthaza ukuthi konke lokhu ukuregulatwa kwe-cellphone, ukuregulatwa kwe-radio akubuye kwenziwe inhlanganiso yinye njengoba sokufanana konke.
Text. Umsakazi unkosikazi Busibhebhe uthi kuqakathekile ukuthi kunanzwa leli langa kukhangelisiswe indikimba yalonyaka eqakathekisa abatsha, ngoba isizwe sithuthuka nxa amazwi abantu bonke ezwakala, kungakhathalekile ukuthi bancane kumbe sebegugile, ngoba okwakhathesi imisakazo yethu iphathwe ngabesilisa asebekhulile kuphela.
Nambona ngani community media yiyo ikho okusilelayo elizweni lethu, ngoba nxa sikhangela kathesi imisakazo esilayo kumamaphephandaba esilawo agijimisa ukwenza imali, ngoba ngamaphephandaba abo somabhizinisi badinga ukuthi bathole imali baholise izisebenzi, kukanti community media iyabe ikhangele ukuthuthukisa izigaba, ukuthi uZulu afunde abekwazi ukuthi isigaba leso silani lokuthi singaphathisa njani uZulu ukuba sithuthuke.
Kulezi miso eziningi elizweni ezikhangela indlela okumele kuphathwe ngayo ukusakaza, kodwa kusadingeka indlela zokuthi ilandelwe ngokugcweleyo imithetho le ukuze kuthuthukiswe indlela imisakazo ephiwa ngayo imvumo. Okwakhathesi ilizwe lile misakazo emine ephethwe nguhulumende, bese kusiba le mibili esakaza okwenzuzo elizweni lonke jikelele. I-World Radio Day inanzwa minyaka yonke mhlaka 13 Nhlolanja. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda. Direct from Washington, the voice
of America. Abatsha abangamalunga amabandla aphikisayo bathi kabasoze bephatheke kulanga lokuthakazelela ukuzalwa kukamongameli Robert Mugabe edolobheni leVictoria Falls ngeviki ezayo. Umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha kubandla leZANU-PF esigabeni seMathebelele North, uMnumzana Thamo Kanyoni, utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe linxusa abatsha abavela ingqe kuliphi ibandla kumbe inhlanganiso ukuthi behlanze idolobho leVictoria Falls mhlaka 21 kuyona le inyanga njengendlela yokunanza lelilanga. UMnumzana Decent Bajila isiphathamandla seMDC ekhokhelwa nguMnumzana Walshman Ncube kugatsha lwabasakhulayo uchasisele iStudio 7 izizathu zokungaphatheki kwebandla lakhe kulumkhosi.
Ilanga okufuze imuli yakwaMgabe ibe lomunye wabo kungela abanye abantu abangenelayo. Ngokunjalo, njengoba singayisibo bemuli yakwaMgabe, asila ndlela esingaphatheka ngayo kuleli langa. Idolobho laseVictoria Falls kuvele kufanele lihlale lihlanzekile imihla yonke, akudinga ukuthi kuze kube le birthday yomuntu futhi lize likline. Nabo abalizwe layo ukuthi idolobho lelika lisahlanzekanga kumele lihlanze, kufuze bakwenze lokhu, kungenani ukuthi i-birthday kabani, kube yinto nje abayenzayo ngoba benakekela idolobho eliyindlela ekuletha imali elizweni kangako. Okwesibili, lokho kokuthi kule mbali lezenzo esizenziwe ngubaba uMgabe ezizo ezingane ziyakhanga abantu abatsha ukuthi basondele kuye, akusela ngitsho lento eyodwa esisele kathesi kulokho esingathi yi-legacy kababa uMgabe engakhuthaza abantu ukuthi bathi thina sifisa ukuba njengaye. Nxa kuyukuthi kulabantu abatsha abakhona elizweni abathi namhlanje nxa bekhangela ubaba uMgabe ngendlela aphathe kubi ngayilizwe, ngendlela ahlukumeze ngayo abantu, ngendlela aseswele lokuthi ngenzani umkhonomi ufiwa kangaka ehlele esihlalweni kungelanto ayenzayo, veni amadlozi kukhanya asiphambukele njengelizwe.
Kuyakuthiwe usebenzisa imali eningi, kodwa lona ibandla leZANU-PF lithi hayi, imali le iyavela kubosomabhizimusi labo bonke nje ababathandayo.
Kungamanga luhlaza tyoko ukuthi kule mali evela kubosomabhizinisi ukuthi isekele lolu hlelo. Iyabe iyimali evela kubosomabhizinisi abanjani ezahlawula amapholisa wonke wona lawana angamakhulu esasiwabone esiya kubhedle kaMgabe ihlawulele amasosha lezimota zayo lefiweli nenye imali yokugcina kuthi izimota zingafanga, lokho okuthiwa i-repair. Kuyabe kuyimali evela ngaphi yonke leyo, kulamasosha, kulamapholisa, kulama-CIO. Siyakwazi ukuthi lezinye ingatsha zikahulumende lazo futhi ziyafuqelwa ukuthi ziye khonapho. Izikolo kuzasetshenziswa amatafula lezitulo zezikolo khonapho ngosomabhizinisi baphi abake bayezibhadala zen lezi zikolo. Ungakhangelisisa la makhansili ayiwo lapho kuzakwenzala khona i-birthday leyo, kukhona indleko abanazo.
UMnumzana Decent Bajila isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Walshman Ncube kugatsha lwabasakhulayo obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela imisebenzi enziwa imisakazo lapho kunanzwa ilanga le-World Radio Day emhlabeni jikelele. Tumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane njalo siqale kwele Nigeria. Kulabantu abayisikhombisa ababikwa bebulewe ngabahlamuki besimosli amabedlulisa amalawulo abalwisa kwele Nigeria abe Boko Haram. Ababuleweyo laba bagoqela induna yesigaba esingcelalanele lizwe le Chad. Siphethe ngase India. Kufe abantu abanekwa limala abangamachumi ayisithupha engozini kaloliwe enzakale lamhlanje ekuseni kwele India. Lengozi yenzakale ngemva kokuba amatolokisi amane estimela ephume enjanjini duzane ledolobho le Anekal. Inkinga zokwabela uZulu umhlabathi esigabeni seMathebeleland South sezivele egcekeni kulandela ukuxotshwa kwabezokholo eplazini lemuli yakoCunningham ebeliphathisa izakhamizi esigabeni lesingenhlelo ezithiyeneyo. Lamhla inhlanganiso ezithiyeneyo lezi zibe lo mhlangano lentatheli zindaba zisazisa uZulu ngokwenza kalayo kulesi sigaba. Obekhokhela lomhlangano ngumfundisi Angliston Spanda oxoxelo Chris Gande weStudio 7 ukuze sizwe okwethulwe emhlanganweni lo.
Thina njengezakhamizi zematopo bengimele inhlanganiso esebenzela amatopo la lathi esizalwa khona apha esigabeni. So kade sikhuluma ngohlupho oluhambelana olusaba khona ebantwini uma leli plazi lingaphiwa umnumzana uMashingayizi.
Yes, ke sizwa ukubana lolu daba luqutshelwe phambili lwaze lafika kumsekeli kamongameli umnumzana Mphoko. Ungasitshela ukuthi yena ukuluphatha njani lolu daba?
Kulohlupho oluncane sikulanzeleleyo abafundisi bahambile bafika kumnumzana kubaba uMphoko futhi uthe kulomhlangano nabafundisi ngensonto eLife City Hall. Lo namhlanje i-approach leyade siyenza ibingiyamahlanganiso ezizimele yama-civil society. Sincedisa umsebenzi wenziwa zinduna ubaba uMasuku lobaba uNdiweni uChief unyanga zonke lobaba uMathema. Sekusukunanzelelayo ukuthi nxa singaze silokhuze sibabone laba bantu amandla kungazane kawakho kubo kangako ngoba udaba lolu lezinye izinto esinganazihambi kahle ngoba umnumzana uMashingayizi ukhanya wavele waphiwa wasayinelwa amaphepha akhe nguminister of state ubaba uAbednego Ncube ngesikhathi khwaphana sokuyiwa kucongress. So thina sibona kazani ubaba uMphoko akula angasincedi ngakho kangako. Esibona ngani isitatimenti sethu sikondilise kanye kumongameli welizwe uba upresident uMgabe nguye sifuna ukuthi asibona ngani nguye yedwa kuphela ongachazulula lolu hlupho. Okwesibili sibona ngani ezinye zenkinga singachazululwa yiphalamende uma ingancedisa ukuthi kukhandwe imithetho eminye engayelokho ingekho oyezayenza i-constitution entsha isebenze. Okunye futhi okunye sikuqondisele kuminister weland ukuthi kakhiphe amakomiti akhe la amadala akhona ngoba yikho kulokugaga khona okuningi kuzathola ukuthi ngale sihloko abekuthiwa nguclever Dube ongomunye wamahoveti abahambe ba-ansara iplazi eplazini lakhona akalimi lutho uyarentisa inkomo zabantu ebhadalisa abantu $2 inkomo eyodwa ngenyanga nguye ohamba lo Mashingayizi lo MP ukhanye.
Umfundisi Angliston Spanda isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kunjalo nje izakhamizi zematobo okwanda Bedbridge Lane siza zithi amabele asesitsha emasimini ngenxa yokuswelakala kwezulu. Izakhamizi ezikhulumele Studio 7 zithi sokulenyanga yonke izulu lingani esigabeni zazo la kwezinye esabelweni seMathebeleland South osokwenze amabele abuna. zithi lanxa izulu lingaze line kunsukwana ezizayo kazibona ukuthi amabele engachakaza kumbe abaceke ngoba esethe kakhulu. Zithi okwethusayo ikuthi lokudla kuvele sokusilela njengoba zathola amasaka amalutshwana kusivuno sanyakenye. Ingcwethi ezibona ngenswelo zikaZulu zithi kukhangelelwe ukuthi leZimbabwe liqalise ukuthenga amabele okunika uZulu emazweni achiyeneyo ngoba kukhanya kuzahlupha lonyaka ukuthola amabele emasimini. Asizweni umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ekhangelane lenswelo zikaZulu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Bengisematopi izulu la. Hayi isilimo sesilimala. Sikhona isilimo ebese sivuthwa esifuna izulu sibili elinene. Abakwanza ukuthelela bangathelela kodwa bangakwamisiyo bengicabanga ukuthi bangathatha ukhula lona abaluhlakulayo la. Bangathatha ukhula lona ngobuningi balo bazama ukulifaka lapho kulamabele avo ukuthi i-moisture encane ubumanzi obuncane bulo obuseleyo bube khona for some 2 or 3 weeks. Sezi badobhe nje khonokho okusala abantwana.
Kodwa nxa sukhangele baba Ndlovu ubona zani bazadobha nje njengoba selejise kangaka?
Hayi akula nto enhle sibili. Ikhani ngani izaba yindlala. Infact nxa izulu ngakela ukuna izikulelele next week, hayi sizadinga ukuthi sithole ukudla kwezinye indawo.
Ye, so-ke ngaphandle kokuthi abantu bathatha ukhula lolu belufake khona phana ukwenza ukuthi babambe amanzi akhona, okunye abangakwenza kuyini?
Yeyi, kulutsha abangakwenza gift ukuthi vele abantu bakithi azange sicabange kusasele ukuthi singa-investa ekubeni la manzi ethu kwenzela ukuthi lobizulu likhona kumbe lingekho sikwazi ukuthi singakuthela khonoko okuncane ukuthi size labantwana. Kanti benanzela futhi ukuthi kule ndawo ezinye zisematopi ezintabeni lapha ezile esithi ngama-wetlands esithi ngama-carpools kumbe esithi abantu bakhona ngale bathi yimuda uyasiqothi kula manzi sibili aphumayo entabeni but asikhoni ukuthi siwasebenzise mhlawumbe ngoba because asicabangi ukuthi singawathatha njani nxa igeliza khona phana siwadayiveti siwafake ensimini. Nxa singadinga indlela ezishibhileyo zokuwathatha amanzi lawana siwadayiveti angene emasimini ethu, hhayi yeza ke sineyi lizulu abantu bangathola sibili. Futhi khona lapho engikhuluma ngakho abantu bangalima umnyaka wonke bengazange balelela izulu.
Ye abasezikwakhweni-ke laba abasezikwakhweni-ke kumele be
isikwakhweni yibo sithi sokuletha ukuthi sikhulume ngokathesi ngoba sivele azange sithi invest in trying to establish water sources amanzi.
Umnumzana Everson Ndlovu ingcwethi ekhangelane lenswelo zikaZulu ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. So kuyilesiya sikhathi ebesimelelwe ngabaningi isikhathi sokukhulula amabhatshi abantu badlalise inyawo. Ngikhuluma ngehlandla le-Woza Friday lapho intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji axoxa lo mculi uTomza yena usanda kwethula idlalate lakhe lakuqala lesihloko esithi The Guru.
Uthomza uqale ezomculo ngesikhathi sesikolo eMpophoma High School lapho abe yingxenye yeMpophoma Drama Group. Ekuphumeni kwakhe esikolo ke wasebenza lamaqembu achini wagoqela iLocation Flavor, iGoboys Achuzi, amaStreet Niggas kanye labanye abachiyeneyo. Ngemva kweminyaka eyisikhombisa esenza ezomculo seze kwenelisa ukukhipha idlalade lakhe lakuqala elibizwa ngokuthi The Guru.
Ya, ukuthi The Guru inspire ukuthi njoba lami bengingumuntu nje othanda ukubhala kakhulu njalo ongaphelelwayo. So ngingazenza ukuthi The Guru ngoba kusho ukuthi gifted unlimited rhymes universal.
uThomza uzelwe mhla ka 23 February ngomnyaka ka 1982 khona apha edolobheni lakobulawayo njalo eminyakeni edlile ubesehlala elizweni leSouth Africa lapho athi ubelanda amathuba atholakala kulelo lizwe kwezomculo loba kunjalo ingoma eziningi ezitholakala kudlala de la ke zicindezelwe emastudio ezatholakala kobulawayo lapho abesebenzisana labantu abafana loMjokes uBlacks kanye loMzo 7.
Kure, God from the chose no more to care shure. Step by step, TV to Sandy see. Diwa wega, walino disa. Moyo wangu ne wako, jaka batana, chichidana na, zino faza say. Buya tiba pozere, rudo ruzere, chichidana na, shao no you wanna say. Daka perera kwa uri, that's why, chikwimbira. Jese jwa uno da promise, chakwitira. Kwa uri mano munu, ndoshi nini pisa. Waka wanda, waka track, udakundichikisa. Forever me and you to the end. Say my ninja ne reggae. Naye naye zvaka reva jewa. Sama fumo chingori chujete. Vari kuchata ngava stepere. Vaka terera ngava wombere. Vema awadi vati vigire. Abo vema jealous ya ramba kwete.
Izala telele liti dhikuru lile ngoma ezi istu panjale lezi nyezi kutkele ezi tulu ngini tlele ezi chine unje mba kukwana ezo mtulu we kwaito, ezo mtulu we rap, ezo mtulu we house, ganyele ezo mtulu we afropop. Indi mesechenso ukula ingoma ezi chine ezi tula kala ule li jalate li kaptomza nyezi kutkele isi ndebele isi ngisi isi shuona ganyele isi sutu.
Mina ma challenges enga khuluma ngawo kakhulu like engwabonile sisuka isikhohle thini ukuthi lapha esivela khona kunga khohle ethi genre sihamba ngayo so ikho kusibulile kakhulu ku music industry sabe sithanda ukujinja jinja lo ngubi
abanye abaculi abasebenza lo Thomza ukucindezela idlala deleli lithiwa the guru ngabathi u Bells u King Peels u Skyva u Khwaiza kanye lo MD nangu ephuma enkundleni yengoma ethi Was a Friday. Mele Studio 7 ngobula wayo ngujoza funjanji.
Friday ngothe guru ehlabelakhe kamnandi lapho ehlabela umdumo warehouse ayike isikhathi kasi savuma isihlobo zami kuba nasiqhubeke sisonke lingakhohlwa kusasa lelanga le Valentine's Day litshengise izithandani isithandwa zenu kanye labazali uthando lilanga lothando. Happy Valentine's Zulukandaba. Kwane lokho lamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilanga.